abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba beTPC kuyanyeka vele iconfusion ingxabangxoza isiyaluyalo ngoba nxa abantu besiya kukhetho bekhetha abantu babo bona ngokwabo abantu be-TPC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparliament kumbe bangayi kumakansela lapho bafike bavotele khona ukuthi bangene bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe bephinda sebesithi iZANU-PF yiyo ebangela iproblem asikuzwisisi vele thina labantu makaza vele abakuzwisisi noku siyakwazi ukuthi khona ye kulokuxabana ngengxabano phakathi kwabantu be-TPC labantu be-ZANU-PF ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala vele kunjalo iproblem nje ukuthi khona abantu bembusazwe bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wani abantu bathi yena uNkulunkulu wasidala sinjalo
ngezinye indlela lithi ibandla lesi kufanele lizinuke amakhwapha
exactly bangabe bele problem kodwa ake ngikutshele lo kathesi besisithi thina abantu be-TPC bathole inani labantu abangena kuparliament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala sebenxusa abantu ukuthi bangangeni kuparliament so kusiza bani khonoko iZANU-PF yokwenza khonoko
lale kumakomithi lixoxisana ngalokhu kungakayenziwa ukhetho alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezombusa
siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane abanye bangikhona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane abanye bangikhona bona laba abethiwothi ngivelegci abafuni ukuthi kukhulunyiswane abanye bayafuna angingeke ngakutshela ukuthi ngabobani kodwa ngiyakutshela kade ngile ubuphakazi obugcweleyo ngako abaphakathi kwalolu dubo esikhuluma ngalo elokubiza abantu abakhethiweyo bathi bona bafuna ukukhuluma abanye abangani balamandla okuthi khona balungise abanye bangikhona abafuni ukukhuluma ngabo even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa njani into yangkona ubuntu baya ngapi kumele sibone umuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu sihloniphe impilo yomuntu ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo ephathe yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu why ngenxa yani phathana njengeizinyamazane indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula ziletha ingxabano ziletha isiya zileta ukuchiteka kwegazi asisakufuni vele ngoba akusizi
ikusasa uyibona injani kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe
uNkulunkulu ngowabantu bonke kaso abantu abalisa laba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engapheliyo labo bazakuswa ngabanye abantu sokumbe ubunyama kabuso kwehlule ukukhanya ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santani ubukhosi lezikhundla zibekwa nguNkulunkulu uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna thina siyayisingabe sidlulekile kodwa uNkulunkulu usehlalweni sakhe sobukhosi kuzaphela lokho.